lokho bekhona embare bese kubadinga ummeli wedale parliament wakule indawo bazondele ukuthi kungani kube nabantu abaningi abafike emhlanganweni njalo besethesa ummeli wedale parliament ozale amacala angazwakalini angikhomthethweni njalo siyazi ukuthi kuyinto umuntu becala phela icala liyabikwa emapholiseni kakusakuthunyelwe amahluku yezamfiya
kodwa eminye imbiko ithi abantu bebengabaningangako kulowo mhlangano
ye imbiko le ingabe sitsho njalo ngendaba yokuthi izalu izama ukuthi kukhanye ngani bekulo mhlangano upresident uSamisa awubizileyo wabiza abantu kukanti-ke sikwaziye ukuthi upresident uthe yena ngilo mbiko engifuna ukupha ilizwe ngalokho ngisendaweni enje ofuna ukubuya kabuye akekho nomunye umuntu omemiweyo ukuthi abuye emhlanganweni kapresident abantu bonke ekade bekhona ngabantu abasuke kuconstituency yembare njalo i-MTC kayisilobandlela nde ukubiza abantu kumbe bethola abantu ngamabhasini balethe emhlanganweni konke khonokho kungekho abantu baziyele ukuzokuzwa umbiko kapresident okade wona umbiko obunyiswe kuphela iy'nkathelo zindaba lezinye izihlonitshwa ezikhona kwaleyala
sikhuluma kanje ungaphi ummeli wembare
ubona ebuchanisa ulondolezeki lapha khona njalo siyazi ukuthi kuzabazima ukuthi kube lokuthi abantu bamthole
lilobufakazi bani bokuthi ngamalunga ibandla lezanu PF
esobufakazi ngoba sitsho ngamanje njalo indaba yokuthi amapholisa agijimanga kangako siyazi ukuthi zanu kayilithi ukuthumela abantu abathele izikhali kathina abantu abathele izikhali ukuthi bagime balisanise nalaba abafuna ukwenza imisindo kutshengisa ukuthi abantu laba banobudlelwano lezanu PF kumbe lohulumende njalo amapholisa afikele ukuthi zangabambi labo abenza ukuga
solubikiwe yini lolu daba njalo bathini ngalo
yeyi udaba lolubikiwe ngempela njalo bona abantu ababenza umsindo abafuna ukwenza ukuganga bafike nasemapholiseni ngokwabo ngakho bengasadingekela ukuthi sithi amapholisa akusenga ufanelaphange akombozele abantu labo ababophe ngoba abantu labo abangamashuruti bafikile epolice station
besiyakwenzani
besithi badinga ummeli wedale laphalamente u-honorable Samisa
kube khona emapholiseni
hayi ngeke sibe sisatshelohole phela ngoba siyabe sesimthengisile kulaba abafuna ukumhlukumeza nokumlimaza
akulabantu abalimeleyo
okwamanje siyazi ukuthi kulimale izimpahla sikatholi umbiko wokuthi kulabantu abalimeleyo kodwa uhlangothi lwe-MDC olo welfare department luzasinika umbiko singakayibaya namhlanje nxa kusuke kwaba khona okunye ukulimala ebantwini
yiziphi izigaba zembare ezithinteke kakhulu
mbare national njalo nasepolice station lapha kade epolice station yasembare naphapi sibona kube nomsindo omkhulu kakhulu njalo abantu abahamba ngezimota mbare yonke nje ibili ingahlalisekanga kahle kodwa ngiyazi ukuthi uhlangothi lwethu ole-MDC yiflik soluphe umbiko soluhlazisile thina ukuthi hhayi ngonxa amapholisi engafikanga angena esikhundleni enza umsebenzi wabo bazathatha amaqhinga okuthi bavimbele ukulinyazwa kwamalunga ebandla le-MDC.